Siyabonga Chris Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyindoda ebeyiphrophesimbindi leSimon zaseMelusa. Kulaba bantu ababe nohlelo lokusport. Undoda lo ubevele esebenza nokuthi ose umnyaka wonke. Bebemcelile ukuthi adale ukuxokozela ngapha.
Omiswe ukuba ngumgcini sihlalo weMDC ekhokhelwa ngomnumzana Walshman Ncube izolo esetheswa icala lokusebenzelana leMDCT. Umnumzana Goodrich Chimbaira ubuyele kubandla leMDCT namuhla.
Silokwesaba ukuthi sizwa ngathi khona kulabanye abafuna ukudisrupta umbuthano wethu. Ngabe bazomba ngazwe bazibiza bethi Zimbabwe Youth in Action.
Umthethwandaba weHigh Court upha inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions imvumo yokutshengisela ngomgqibelo isithi amapolisa akalalungelo lokwalisa lokho kutshengisela.
Abazali abalabantwana ababhala imihloliso lonyaka bakhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yalemihloliso ngamadola amabili kanye lemizamo ekhona yokufuna ukubhadalisa ukubhala imihloliso kaGrade 7.
Sonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Omiswe ukuba ngumgcini sihlalo weMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube izolo esetheswa icala lokusebenzelana leMDCT. Umnumzana Goodrich Chimbaira wazise namhla ukuthi usebuyelile kubandla leMDCT. Umnumzana Chimbaira wamukelwe ngomkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai esigodlweni saleli bandla iHarvest House eHarare namuhla. UChimbaira utshele intatheli izindaba ukuthi usuke kuMDC kaNcube ngoba uNcube ubengaqhubi kuhle umsebenzi kanti njalo unguntando kayiphikiswa. Uphinde watshela iStudio 7 uChimbaira ukuthi ngaphambilini kokuxotshwa kwakhe kuMDC izolo uhlanganelo mnumzana Tswangirai kumaviki amabili edluleyo lapho wathethe khona isinqumo sokubuyela kuMDCT. Ekumxotsheni kubandla kanye lesikhundleni sakhe izolo iMDC kaNcube yethese uChimbaira icala lokwephula isisekelo sebandla kanye lokuyenga amalunga ayo ukuthi aye kuMDCT. Sixhume isikhulumeli seMDC umnumzana Joshua Mhambi yena othi inyathelo likaChimbaira liveza sobala ukuthi ubevele esebenzelana leMDCT.
Khonokho ukuthi usehle weqela kuMDCT kule nkulumo ngokwakho. Undoda lo ngomunye wamadoda esike sakufaka emaphephandabeni angapha ukuthi kulabathathu asebesukile kuselwe yedwa. Ngiyindoda ebeyiphrophe esimbindi leSimon zaseMelusa. Kulaba bantu ababe nohlelo lokusport. Undoda lo ubevele esebenza nokuthi ose umnyaka wonke. Bebemcelile ukuthi adale ukuxokozela ngapha. Yikho-ke samnikela samlinda kwaze kwafika ithuba lokuthi sigqizelane laye. Kuvela ekuthini kulohlelo lokudiliza inhlanganiso uzakhumbula ingcephetho yokucina besikhuluma ngokuthiya kwabakhokheli la abantu sebeze becabanga ukuthi ibandla liyadiliza. Ingxoxo le-renewal team idale ukuthi abantu bagcine sebezixoxela ngalokho abanganikwanga amandla okuxoxa ubukhokheli benhlanganiso. UChimbaira ngomunye walabo bantu abebekuhlelo lokuxoxa le-renewal team bexoxisana ngezikhundla athi ngokuthi inhlanganiso ihlangane njani. Ugoqela oPriscilla, oMhlanhla, nabo lohamba kuqala uJabu Norah. solo kuyigcwaliseka kohlelo labantu abezama ukugangela inhlanganiso.
Kodwa uNhlanhla uyakulandula uthi kazange abe yingxenye yohlelo lokudiliza ibandla njalo kazange abe kuqembu lelo okuthiwa yi-Gang of Four.
Ye, angakulandula khonokho siyakwamukela njengoba ezikhulumela akufakazayo. Kodwa kulobu fakazi ke kulezithombe ebesezikhitshwa ekulenzini lapha eziveza uPriscilla engumsecretary general sibalikhulu uBithi engupresident uNcube emsekela uMangoma eyilokhu. Lesithombe sikwaNhlanhla besikhonapho kulapha bani yikho okusuka kumenzelayo abhicwe nabaningi labo. Laba ngabantu abathi bethunywe ukuthi bayexoxisana lenhlanganiso le, bahambe bayoxoxa ngokuthi owabo umkhokheli abe ngumsekeli, futhi bekuxoxa ithuba lokuthi kuxoxwe ngobukhokheli lingakafiki. Kubuzwe ukuthi bakuthatha ngaphi khonokho, bakwenzelani. Kanti ngemfanelo nxa usiyaxoxisana ukuhlangana, wena umkhokheli wakho umbeka phambili. Into yobukhokheli ibingazange ixoxwe ingongwana kumbe emhlanganweni, bazidalela amanga abo ahaza ebantwini ukuthi kuxoxwe sengazami into ekhona.
Umnumzana Joshua Mhambi, isikhulumeli se-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, sixoxela ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court usuphe inhlanganiso ezisebenze eZimbabwe Congress of Trade Unions imvumo yokutshengisela ngomgqibelo usithi amapholisa akalalungelo lokwalisa lokho kutshengisela. Le inhlanganiso iqoqa lokho kutshengisela elizweni lonke jikelele isola inkuthazo kahulumende eyokuthi izisebenzi kakumelanga zengezelelo iholo lonyaka. Ukonakala komnotho welizwe lokungananzi izikhalazo lamalungelo ezisebenzi. UChris Gando Studio 7 uxoxelo nombhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besikhangelwe ekuqaleni ukuthi sizadlula ePhalamente base besithi besingazisanga ke uSpeaker wePhalamente ukuthi sizadlula ePhalamente umthetho wawuvumi ukuthi abantu betshenisele eduzane lePhalamende. So sivumelene ke ukutshintsha umgwaqo esizawusebenzisa. So sithole nje ukuvumelana indaba isiphelile.
Osekusitsho ukubana lizaqhubekela phambili lokutshengisela ilizwe lonke jikelele.
Silokwesaba ukuthi sizwangathwa khona kulabanye abafuna ukudisrupta umbuthano wethu. Ngabe bazomba ngazwe. Bazibiza bethi Zimbabwe Youth in Action. Balokhe besitsho nje esingakwaziyo ukuthi bakuthethe ngaphi ukuthi li-demonstration kayisiyo ezisebenzi nge-politics. So bafuna ukuyimisa leyo demo. Sikhangele ukuthi amapholisa azadila lali ndaba kakuhle.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Uhulumende wakwele South Africa ubikwa elobelane izivumelwano ezine lohulumende weZimbabwe ezijonge ukuvuselela ukusebenzelana kwamazwe omabili. Lokhu kwenzakale izolo kuhambo lukamongameli Mugabe obese South Africa lequla lakhe. Umongameli Mugabe wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili ngokuthatha amaplazi abelungu. ututuzele South Africa ebeliphatheke ngodaba lokususa isithombe sowayengumkhokheli wabahoqoluzi benotho. Umnumzana Cecil John Rhodes esithi eleZimbabwe yilo elilamathambo akhe. Izivumelwano ezilotshiweyo ziqoqela esamanzi esokuthengiselana lesomvikela. Ukuhlaziya uhambo lukaMgabe uChris Gande weStudio 7 uxoxele incwadi yecubungulezo mbusazwe umnumzana George Mkhwananzi endawonye lelunga leCentral Committee yabandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uhambo obeseluvele lulong overdue ukhangele futhi nokuthi ukuthi ama-borders ethu abambene yinto omele ngabe yinto eyenzakala kudala ukuthi waye kungenzakalanga asazi kodwa-ke sesibongela khona ukuthi hhayi sokuze kwenzakala.
Nanto-ke udaba mnumzana Mkhwananzi uthini wena ngohambo lolu? Siyasizwe kwezinye isikhathi kuthiwe kusayiniwe amanye amadile njengendaweni ezinjengabo-China kodwa singaze sabona ukuthi kuyaba kuphethe njani. Ungathini wena ngohambo lukamgabe okwakade?
Lokhu kwaqala lolo hlelo lokuthi sokubhekwe eMpumalanga asiboni lutho. Sibona amandiya afika eZimbabwe laphana athenge iZisco Steel kodwa ingaphakami, yehluleka ukuthi khiqize itholele ilizwe imali yangaphandle ukuze umnotho ukhuphuke ngesikhathi ilizwe abantu lisakwazi ukuthi bathole.
Yebo.
Yebo.
Hello, Mr. Gandhi.
Yebo.
Hayi, mina hambe ubaya lapha akusiko esikhuluma ngako. Asikhulume ngokuthi bona ubaba upresident wethu umusimnyaka emngaki bekungena abangayi ngale. So ngicela sistike to that else hayi mina lingangivove ukuthi discussion enjalo ngoba nxa sikhuluma nihlabe sine topic esikhuluma ngayo singabi off topic.
Ah, okay. So
ngicela ukuthi hayi angithi umoderator ngulo sihlanganisileyo wena lalela uzothi ungaphukela kithuba ubeke lakho ilizwi yekela mina ngiumane manje umane. Wabona-ke ukuthi kunjalo-ke ilizwe laseSouth Africa lisuke lakhombisa ukuthi lona likhulile likwazile lokuphatha umnotho walo. Abantu baseSouth Africa abaphumi befohla besiyale kodwa abaseZimbabwe abakamgabe yiba sebegcwele la uzosayina namhlanje isikhathi sonke lesi ubekuphe ethengisela umnotho waseZimbabwe amazwe aseMpumalanga kaqabu sekuyikhona ezizama ukuthi aze eSouth Africa ilanga selitshonile.
Nanto kithuba mnumzana Chuma.
Right. Okokuqala asikhulume ngakhona ku into esifuna sikhulume ngakhona. Into esikhulume ngokuthi upresident wethu uye-South Africa bayakhulumisana lohulumende wakhona ngale ukuthi kona kube nobudlelwano obuqinileyo. Vele ubudlelwano bebuhlala bukhona. Ungakhumbula even ngesikhathi sabe sise-under apartheid. Ngapha thina eZimbabwe yida sibagcinile abaningi makhona sini ngiyakhumbula kule ndlela apha e-Queen's Park obulawana ababehlala khona abanye ngabesepalace hotel abantu abehlala kwaphana ngikhuma ngabombeki even ubabakhe nabanye nje ama-comrades akhona le babekhona lapha so vele sathi vele sengabantu abadlelani nayo into enhle yikuthina nxa abantu beloku bekhangela be-reviewa belungisa izinto yiko okumqoka khonakhwana ngoba vele into njalo zilungiswa njalo kulungiswa kokuphela akupheli ukulungisa. Ngakho mina mbonanta yinto enhle eyenzakeleyo konke lokwana ukuthi wona i-government isikhezi akhangelayo east sakhangela ema-chineni sakhangela ngaphi yezi ye zendlela lazo futhi ezisiphathisayo zona leziyana ngoba labo babeshileke i-technology basenzela okunye okuthize and lako basasazisenzela futhi okunye ngoba kulama ama-agreements asayinwa nabo futhi ngoba ngiyakhumbula nxa likhumbula umnyaka lo ophelileyo ubaba umgabe futhi kuwahamba wafika e-China khona ngale kwasayinwa certain ama-deals khona ngale aseqalisa ukusebenza kathesi ngikhuluma. So
hhayi kuyezwakala likhona yini ofuna ukuliphosela mnumzana Mkhwananzi?
Ye, uyihlo umgabelo Juma kade wayijitshi indaba indawo yaseChina inyawo zaze zatshona esiswini ngesikhathi esiza lapha eSouth Africa ngo-94 kubusa uMandela. Ukhumbula ukuthi i-economy yaseZimbabwe in terms of i-GDP yayo yayiku-$30 billion. I-South Africa yayiku-$150 billion. Kusuka leso sikhathi kuzofika manje $30 billion liyana ekamgabe siyaba yi $3 billion in terms of GDP. Uyakubona na ukuthi lo ndoda ozama ukuthi umthele ngenkiza anuke kahle yena ekhiphe iphunga elibi. Ulibuleli lizwe kumele ukuthi ngabe nje njengoba nje linyanga inge independence sikhangelela ukuthi uzabeka into ngaphansi axolise kakhulu ebantwini baseZimbabwe ukuthi ubayangisile wabadumaza wabezinhlekisa emhlabeni wonke lapha abahamba khona bayahlekwa ngenxa yobulima obenziwe izano ekuphatheleni ilizwe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF. Bobabili bebexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Ningakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 Live Talk ngo fast 8 kusiya ngo 9 o'clock ntambama. Lapho esizabe sikuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama namhlanje sihlaziya udaba lwemitshato etshiyeneyo ekhona eZimbabwe lelungelo labesifazana kule imitshato.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Idale leParliament lakwele Cambodia libikwa selize lagqiba uhlelo lwalo lokuguqulwa kokusebenza kwekomiti ebona ngokuqhotshwa kokhetho oluthethe inyanga ezithile amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ekhulumisana ngalo. I-National Election Committee iya kulelo lizwe iyo esizabona ngokulungisiswa kogwalo olumumethe amagama abantu abalelungelo lokuvota kanye lokuqondisa ukhetho ngokwalo.
Abahlamuki besiTaliban besiMuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Afghanistan babikwa behlasele kanzima komunye umthethwandaba namhlanje baphosela amabhomba amagrenade kwafa abantu abathoba mnembili. Kwali mala abanga machumi ayisithupha.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukungethembeki sokuyiyo imbangela enkulu emsebenzini yokuhuka abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuzosungula amanye eZimbabwe. Lona ilizwe libhekane lobunzima bokutshabalala kwamankampani amanye awo edilika ngoba eqondiswa ngendlela elokungethembeki phakathi, kubika intatheli yethu uMark Peter Ntambe.
Khuluma embuthaneni wokusungula ugwalo lokukhomba indlela ezinhle zokukhokhela olwe Zimbabwe National Code of Corporate Governance eHarare lamhlanje, uMnangagwa uthe ukungethembeki, ubuqondisi obungayisibo kunye lokufumbathisana sokubangele ukutshabalala kwamabhizimusi eZimbabwe kunye lokuvalwa kwamabhenki kwaphazamisa lo mumo womnotho. Umfundisi uPaul Damasane okhokhele umthandazo kulumbuthano uthi ugwalo olunje luyinto eqhathekile kakhulu abalusekelayo njengabafundisi.
Nxa ubala National Code of Corporate Governance le ibeka umlando kithi sonke. Mina njengomfundisi ngibekwa umlando ukubana kumele ngibe umuntu othembekileyo ekukhokheleni abantu bami, ekukhokheleni abantu bakaNkulunkulu, ngibe umuntu othembekileyo ekuphatheni lezo zinto ezivela kulabo bantu ezinjengemali lempahla yabo. Akumelanga nginje ngibe ngichaphaza impahla yebandla, impahla yabantu bebandla, lempilo yabantu bebandla. Yonke le nto ikhona kule corporate governance document.
Uthi ukuthembeka kuyinto eqakathekileyo empilweni yomuntu wonke hathi abamabhizimusi kuphela. Ethi njengamasonto abathatha umkhuba ofana lokufumbathisana njengesono esiphazamisa isizwe, khona kungumlando womuntu wonke ukuba ethembeke ngendlela ethuthukisa ilizwe. Uqhubeke ethi kuba nzima ukuba ilizwe lithuthuke kulokungethembeki. Ethi amazwe akhanye ephumelela akhetha umkhuba oqondileyo olobuntu kundlela asebenza ngayo.
Fanele sazi ukuthi amazwe aphumelelayo afana le Singapore, afana le Malaysia, afana le Indonesia aqala ngokuzihlola bona ngwawo. Xa ukhangela corporate governance le code of corporate governance le ifana lokuthi entweni zonke sizenzayo asizinukena amakhwapha. Ithi yona ungeza kukhampu zembula ungazikhangela ukubana wena kumele kuqonde. Ngakho ke ngamafitshane ngathi yiyo le nto engithina njengabafundisi siyayisekela ngokugcweleyo.
Umnangagwa wazisela umhlangano ukuba uhulumende usekela ngokugcwele ugwalo olunje. Ethi uhulumende sesebenzelana lebhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe ukulungisisa inkinga ezibhekana lamabhanga ukuba engabhekani le nkinga ezifana lokucilibezela abantu kunye lokuvalwa kubangelwa yikungethembeki. Uthi lolu gwalo alungeke lwenelisa ukuphathisa kangako nxa lungelasekelo lwemali oluzayo. Ekhuthaza ukusebenzelana kwabamabhizimusi ukubuthelela imali engalusekela. Ethi njalo kuzadingakala ukuba kuguqulwe umthetho we-Companies Act ngoba usugugile. Njalo abanye sebewusebenzisa ukuqhuba imisebenzi yokungethembeki emabhizimusini kuleli lizwe. Lolu gwalo olwalulotshwa-ke lukhokhelwa ligqwetha uMnumzana Kenani Dube luthole usekelo lwenhlanganiso eziningi ezigoqela iBankers Association of Zimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries, Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe, leZimbabwe National Chamber of Commerce. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla zikahulumende, abehluli bemthethandaba etshiyeneyo, abameli bamazwe atshiyeneyo eZimbabwe, amalunga edali lephalamende leSenethi kunye labosomabhizimusi ngosekelo lwamabhizimusi ambalwa agoqela iZimplants, Dairyport Zimbabwe Limited, BAT Zimbabwe leBarclays Spain. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sagcwala amanye amazwe,
sagcwala amanye amazwe kwenze njani.
Zimbabwe bo,
Zimbabwe yobuswa.
Sagcwala amanye amazwe.
Ele Zimbabwe lifikisa iminyaka engamashumi amathathu lanhlanu lithole uzibuze mhlaka 18 April. Ngakho ke kusukisela ngomvulo umsakazo wakho weStudio 7 ukwethulela inhlelo ezibhathelane lentuthuko lamaphutha aleli lizwe. Lokhe latholayo uzibuze. Lawe mlaleli ungaphathisa kulokhu ngokuthumela i-text loba i-voice message nge-WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. Lasebulenjini ku-Twitter la ku-Facebook. Sithi amhlophe Zimbabwe.
Zimbabwe yobuswangu
emakhumbe.
Sagcwala amanye amazwe kwenze njani.
Abazali abalabantwana ezikolo abazabhala imihloliso lonyaka bayakhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yale imihloliso lonyaka ngamadola amabili lemizamo ekhona eyokufuna ukuqala ukubhadalisa ukubhala imihloliso yesigabeni sesikhombisa i-grade 7. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Umphathintambo wezemfundo uDr. Lazarus Dokora uthi inhlawulo yemihloliso iqansa nje ngenxa yokuthi uhulumende udinga imali yokuthi abaphatha umsebenzi wokuqondisa imihloliso bawenze ngendlela kungela ndaba zokuthi amaphepha ayatshontshwa agcine ephiwe abafundi isikhathi singakafiki. Leli linyathelo elithathwa ngesikhathi uhulumende esithi ukuze inotho yelizwe ivikeleke kumele kungakhwezwa imali yeholo njalo lentengo yempahla ihlale injalo kumbe yehle. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi aqale ukubhadalisa inhlawulo yemihloliso ezifundo zesigaba zesikhombisa ebesivele singahlawulelwa. Umzali unkosikazi Charity Moyo uthi ukukhwezwa kwemali ngesikhathi lesi akulunganga ngoba abazali abalayo imali njalo inengise liphelelwe yimisebenzi. Uthi leli nyathelo litsho ukuthi abantwana ikakhulu emaphandleni bazahlala bengaqhubekeli phambili ngezifundo zabo.
Hayi, anzwani lakho, angivumelani lakho njalo ngoba singananzelela ukuthi emakhaya abantwana baswelayo 2 rand yokuthenga ipeni. wathi monga test ngaso kuthi akababhadala exam fika ukuthi uTandile bekase bezazifundela bazicinile ugrade 7 bangabhali bangadluleli phambili.
Unkosazana Precious Mudenge ongumzali njalo olabantwana babili ababhalayo uthi lokhu kuza ngesikhathi uhulumende kunguye owathi kudingakala ukuthi intengo yempahla lenhlawulo yokuthiyeneyo ingakhweli ilizwe lisazama ukuvuselela inotho yelizwe.
Lokho ukuthi kuthiwa kumele ukhweze ama-exam fees mina ngikuzwisisibile ngoba mina mbona ngani i-government la kumele ilandele izimiso ezibekileyo. Ithe akula ma-salaries akhwelayo kuma-civil servants, yathi akula zinto ezikhwelayo kodwa ngapha ifuna ukukhweza ama-examination fees. But ama-examination fees imali yangikhona yena le iyavela ngaphi? Umuntu elokhu ehola umholo wakhe awade uhola ngomnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Rita Sibanda uthi gazi ukuthi lesi sizathu sokuthi kuthiwe imali izaphathisa ukuthi amaphepha akalahleki liqiniso yini ngoba ukungathembeki kwabantu akulani le mali ebhadalwa kunhlawulo yemihloliso. Uthi kudingeka kuphela ukuthi abantu bathembeke benze umsebenzi wabo ngendlela, hathi ukuthiwona bebhadalisa abazali imali ezingapheliyo. Uthi lanxa kungabanjwa ngamandla ukuthi umntwana abhale izifundo eziningi, kuqakathekile ukuthi imali ehlawuliswayo imanelise ukubhala lezo abona angathi angaphumelela kuzo zimsize kwela kusasa.
Ukuthi bafuna ukuyisebenza ukuthi ama-exams angaliki. Kungasebenza yebo kodwa mbona ngani udaba sibili lisengqondweni yomuntu. Ukuthi yena lo uqalisa ukuthi khona ezelika ama-exams ambona ukuthi kwehluleka kuphela ukuthi ayehluleka ukufika setshontshwe ebhasini bekwathini thini. Lapho siyaba sesihambe kudinga into ezinye ezingane ziyaba zingekho. Ukutshontshwa kwawo ama-exams lawo kuyabisela emuva and aku-affect umuntu oyi-one, sokuaffect izikolo zonke, sokubisela abantwana emuva, sokutshintshisa la ma-program, into zonke ziyabuyela emuva.
Imali yenhlawulo le ikhwela ivela kumadola alithumi lantathu isiya kumadola alithumi lanhlanu. Uhulumende akaze abhadalise imihloliso ka-grade 7 ngoba lezi zifundo aziphathisi umntwana ukuthola umsebenzi njalo ulakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zakhe engaphumelelanga kuhle ezifundweni lezi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Abalwela amalungelo abesifazana bathi eminye imihlobo yemichato elizweni ibangela ukwephulwa kwelungelo labo mama ikakhulu nxa sebesehlukana labo mkabo kumbe sebefelwe. Ukuze sihlazi eminye imichato le sixoxele unkosikazi Gertrude Makwila, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lezapho.
Hayi, mina ngibona ngani ukuthi abantu bayenze lo chapter is chapter 7 uright ngenxa yokuthi ngalesikhathi omama sithembani, obaba labo ngesinye isikhathi abasithembani, but ngesinye isikhathi ungathola ubaba ungaphumithumi, ngesinye isikhathi awusozukele emkhuhlane, but lingababazili or more omnye umama uyagcina ephuma anjeabona plazi umthetho uyangiprotekta kakhulu.
Kodwa kathesi ubona ingani yiphi imitshato ebhahileyo eZimbabwe?
Ebhakileyo yona le kuchade ekhoti, but at the end of the day abanye bayachada after some month badivorce ngenxa yokuthi vele obaba bona ngokwabo abathembekanga. But mbona ngani omama sibalutshani kakhulu, yikho baba benza so bedinga abafazi omama abaningi. Omama babhekana lo hlupho lona lelo le-customary marriage yokuthi uyaba baningi bethu besiyabe singazi amalungelo ethu ukuthi ngesinye isikhathi ukuthi usuthethe khona phana uba bangabhubha abakiwa kandoda bakuthathele indlu bakuthathele le mpahla bakuthathele nabantwana nje wabona konke khonoko siyakukhangela kakhulu begcina beyabhisa abantu abami begcina besiba ngama-destitute. That's why ubona kulama-street kids amaningi kukhozela ikhonoko ukuthi ifamily yabobaba bayagcina bethatha bekuthathela impahla ma ungazi ilungelo lakho ucine ukhalala uhamba.
Kudala sasingathi yena leyo mtshado kwakusiba loku ngezwanani yini kumbe sokusenziwa la impilo yalamuhla?
Ngibona ngani impilo yalamuhla yiyo sikhozela konke okunoko okwenzakala ama-divorces amaningi wona la.
Lo unkosikazi Gertrude Makwila, umgcini sihlalo ogatsha olubona amalungelo abesifazana kubandla lezapho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
I guess asifike emaphethelweni ohlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Omiswe ukuba ngumgcini sihlalo we-MDC ekhokelwa umnumzana Weshman Ncube izolo isetheswa icala lokusebenzelana le-MDCT umnumzana Goodrich Shimbayira ubuyele kubandla le-MDCT.
Umthethwandaba we-High Court upha inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU imvumo yokutshengisela ngomgqibelo usithi amapolisa kalalungelo lokwalisa lokhu kutshengisela.
Abazali abalabantwana ababhala imihloliso lonyaka bakhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yale imihloliso ngamadola amabili nemizamo ekhona yokufuna ukubhadalisa ukubhala imihloliso ka-grade 7.
Ayihlukane mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.